Ingebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 2 kuNkwenkwezi 2020. Musithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iningi lithi uhulumende kacacanga kuziqondiso zokwengezelelwa kwamalanga okuhlala ezindlini ngohlelo lwe-lockdown olokuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus eselihlasele abangamachumi amathathu lane eZimbabwe.
Ukungezelela kukamaviki amabili lokho kusho ukuthi abantu bazaqhubeka bebulawa indlala, ngoba ukungena edolobheni kungangeneki impuphu ingekho, njalo informal sector eyiyo enkulu elizweni eyiyo ebambe ikhonomi yelizwe khe ingavuli, abantu bazabe bangasebenzi.
Uhulumende uthi abafundi bemaphandleni abasoze basalele emuva kuhlelo aluqoqayo olokuthi bafunde ngemisakazo ama-radio lessons ngesikhathi se-lockdown.
Ubuya kulabo mhlawumbe abangala signal, imaterial ezaprintwa ivele isilungisiwe siphelile iredi. Okubambileyo nje kwakhathesi ukuthi ama-printers amaningi ngenxa ye-lockdown leyo ngabakho emsebenzini. Siphezu kohlelo lokuthi khona kukhethwe iprinter.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Iningi lithi uhulumende kacacanga kuhle kuzo zonke iziqondiso zokwengezelelwa kwamalanga okuhlala ezindlini ngohlelo lwe-lockdown olokuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus lona eselihlasele abangamachumi amathathu lane elizweni. Libulele njalo abane. Lokhu kwenzakala ugatsha lwezempilakahle lusithi abantu abahlaselwe yileli gcikwane bangamachumi amathathu lane i-34 njalo libulele abane. Ngokwengezelelwa kwamalanga e-lockdown sokufanele abantu bezivale ubuso ngama-masks nxa behamba emphakathini, njalo amanye amabhizimusi azavulwa ukuthi izisebenzi zihlolwe kumbe zilaleli gcikwane. Emhlabeni jikelele bedlula izigidi ezintathu lenkulungwane ezingamakhulu amabili asebehlaselwe yileli gcikwane, i-3,369,208. Selibulele abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili, 239,448, kumanani ethulwa likolitshi le-John Hopkins University eleMelika. Elemelika lona liyakhokhela kubantu asebehlaselwe yileli gcikwane asebesedlula isigidi lenkulungwane ezilikhulu, i-1,107,815, labulala abazinkulungwane ezingamachumi ayisithupha lanhlanu. Sixoxa lomnumzana Edwin Ndlovu, usomabhizimusi njalo isiphathamandla sebandla le-MDC, ukuze sizwe impono yakhe ngokwengezelelwa kwenani lamalanga awe-lockdown. Lowo ngumnumzana Edwin Ndlovu, usomabhizimusi njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC. Sixoxelaye okobulawayo.
Simzile umongameli welizwe uMlangagwa ekhuluma ngokuthi uyengezelela njalo ngamaviki amabili, 14 days lockdown eZimbabwe. Sasesimangala njalo esekhuluma ngokuthi yena athi siku stage 2 kathesi, bese sibuza ukuthi akunqasi ku stage 2, u stage 1 samngena nini, kumbe u stage 4 kumbe u stage 3. Bese kunanzeleleka ke ukuthi ukopa okwenziwa eMzansi Afrika kwenziwa ke nguRamaphosa. Yebo kambe kukabili abantu indlala isikhona, ukungezelela kwamaviki amabili lokho kusho ukuthi abantu bazaqhubeka bebulawa indlala, ngoba ukungena edolobheni kungangeneki impuphu ingekho, njalo informal sector eyiyo enkulu elizweni eyiyo ebambe ikhonomi yelizwe khe ingavuli, abantu bazabe bangasebenzi. Kusho ukuthi kuzahamba emsebenzini abantu abalutshwane abasebenza-ke kumafemu kahulumende, abasebenza kungatsha zonke zikahulumende nje lamafemu amalutshwana asaphila yibo abazenelise ukuthi bahambe. So sinanzelela ukuthi ke kakuncedisi ke ukungezelela kwenzileyo ngoba abantu bayafa ngendlala. Abantu ke badinga ukuthi badle kodwa ke kuthiwa bahlale emakhaya. Okwesibili sinanzelela ukuthi umkhuhlane lo ukhona uqala ukumemetheka. Sinanzelela ke ukuthi emadolobheni anjengeHarare lakoBulawayo umkhuhlane khona ugcwala indawo zonke. Abantu ke abakathestwa ngoba nxa kuthiwa sokumele abantu babuyele emsebenzini kuyabe kumele ukuthi abantu babe sebethestiwe. Kwabonakala ke ukuthi kume kanjani eZimbabwe. Ke sinanzelela ukuthi kuthestwa ke abantu abavele sebegula. Nxa umuntu engagulanga kathestwa kutshengisela ukuthi kuyahlala ke amaviki amabili ke umkhuhlane ungazivezanga emuntwini. Ma ungazivezanga ke kuyabe kungazakala ukuthi umuntu lo ulawo kumbe kalawo. Kungahanjwa ke emsebenzini ke ngomvulo kuyananzeleleka ukuthi abantu abaningi ke bazawubamba lowo mkhuhlane bazawuthelelana umemetheke. Uthi sinanzeleleka unanzeleleke ke isikhathi ke sesiphelile abantu abaningi usibabambile.
Imali le uMongameli Mnangagwa athi izakwabelwa osomabhizimusi ke ubona ingani izaphathisa yini njalo kuzahamba njani?
Eliphupho wakhuluma ngayo kodwa ke ingekho. Izinto esikwazi ukuthi kuzahlala iminyaka emibili emithathu lokho abantu bekuthenjiswa khona lokho kodwa practically kuground leyo mali bengelayo ukuthi bancedise abantu. Yikho sisizwile nje statement sakhe uMongameli kuyakhanya nje ukuthi hayi kasincedisi ngoba okokuqala abantu balendlala bafuna ukudla. Nga ukhuluma ngemali leyo bancedisa ukudla kungena ebantwini abantu bathola ukudla abese sithi ke abantu abahlala ezindlini. Njalo ukuvula masina kangaka kakukacaci. Sinanzeleleke eminye impikitsha ebiphuma lapha kubo-social media kungani kulelinye iflat okutholakale khona kulo jaha obebanjengolowo mkhuhlane obelokhu ephuma engena kungena abantu abaningi. Iflati lelo sibone abantu sebethestwa. Impumela ezaphuma khona lapho kaziwa ukuthi izabime njani. Ikanti-ke lezi hlobo ezimvakatsheleyo zivele emalokitshini ukuthi lazo sezithelele abantu abangakwazakali.
EleZimbabwe seleneelise iminyaka engamachumi amane lathola uzibuse kunyanga edluleyo lingelangitsho lowodwa umsakazo wezabelo kuleli osokubangele ubunzima ekusakazeni impiko etshiyeneyo ngesikhathi ilizwe likhangelele ukunanza ilanga le-World Press Freedom Day kusasa. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo. Abazali abalabantwana abafunda izikolo zemaphandleni ezansi emaNdebeleni bathi bakhathazekile ngenyathelo likahulumende elokusungula inhlelo zemfundo ngamagagasi aweZBC besithi kawabambi endaweni eziningi.
Abantu abahlala emaphandleni abalamisakazo yezabelo abangayilalela ilizwe lokhe lathatha uzibuse njalo lokhu sokudale isikhenxe esikhulu ekubaziseni ngomkhuhlane we-COVID-19. Isiphathamandla senhlanganiso ebona ngezamalungelo entatheli zindaba eye-Media Institute of Southern Africa Zimbabwe umnumzana Clarence Siziba uthi ukusilela kwemisakazo emakhaya kudala ingxaki ekusakazeni umkhuhlane we-COVID-19.
Enye ingxaki ngokuthi umphakathi athole ulwazi nge-COVID-19 ikuthi malutshwane ama-community radio stations eZimbabwe ikakhulu awesiNdebele. Lokhu kwenza kube nzima ukuthi abantu bathole ulwazi olujulileyo nge-COVID-19. Sonke siyazi ukuthi ezindaweni eziningi ikakhulu emakhaya indaba bazizwa emsakazweni. Ingakho-ke kubalulekile ukuthi uhulumende ancedise ukuthi kube lula ukuthi kuvulwe imisakazo emphakathini etshiyeneyo ezafinyelela abantu bonke.
Umnumzana Siziba uqhubeke wathi isisekelo sombuso sithi abantu balelungelo lokuthola ulwazi ngesifo se-COVID-19 kodwa uhulumende uyephula leli lungelo.
Njengokubhalwe kusisekelo sombuso, abantu balelungelo lokuthola ulwazi ikakhulu ngalesi sikhathi siphatheke kabuhlungu ngesifo se-COVID-19. Abantu kumele babe lethemba ukuthi uhulumende uphathekile ngokusiza abantu ngalesi sifo esesihlasele umphakathi. Okwakhathesi uhulumende kasiniki ulwazi olujulileyo ngokumemetheka komkhuhlane lowo. Umzekeliso okhona yikuthi ulwazi esiluphiwayo luza ngezikhathi ezitshiyeneyo langendlela ezehlukeneyo mihla yonke. Kumele uhulumende acacise kabanzi njalo lolo lwazi lubhalwe ngendimi zonke zelizwe. Izigoga lapho sengisitho izimungulu lezacuthi kumele lazo zithole lolo lwazi lapho ke sokungasetshenziswa mhlawumbe oWhatsApp lento ezinjalo ukuthi
isakhamuzi semabonyane eKhezi umnumzana Whiteman Moyo uthi uhulumende kakafinyeleli kahle ngokubazisa ngalo umkhuhlane.
Si isensitization ngomkhuhlane we COVID-19, it's been very poor ngapha emakhaya, very poor. Kodwa emakhaya cha akula lutho, uhulumende kafikanga ngendlela ajayele ukufika ngayo emakhaya eqonqosela abantu ukuthi qaphelani ngendlela enje langendlela enje. Abantu phela abala amafoni. Abantu kabala amafoni. Yes, we must come to the open. Abantu kabala ama newspaper. Abantu kababali newspaper emakhaya. So
isakhamuzi senkayi umnumzana Shuta Ngwenya uthi abazilutho ngegcikwane le-COVID-19 bezwa ngabanye.
Hayi, i-corona lekubi sibili emakhaya lapha, isimo kasimanga kahle. Thina kasazi lutho lokuthi vele kwenzakalani kumbe kuthini elizweni, kasikwazi. Siphunguzwa nje kuthiwa kumele kwenziwe lokhu lalokhu, kodwa asibonanga muntu thina wabuya wazosifundisa lezo zinto.
Umnumzana Gabriel Chabangu owegogwe enyatshe uthi abazi kabaziswanga ngalokhu nguhulumende.
Isimo se-corona emaphandleni aseGogwe esabeleni sasenyatshe simi kanje, abantu kabazi lutho ngokuthi kuyini leyo nto okuthiwa yi-corona. Abantu bazibuthanela nje ezimfeni, baziphekela amatshwala abo, bayabuthana, bayanatha, bayaxhawulana, yonke nje impilo inomali. Lokhu njalo kwenzakala asingeza ke sithi ukuthi abantu ba wrong ngoba uhulumende akazange athathe inyathelo lokufundisa abantu ukuthi kuyini okumele bakwenze ngalesi sikhathi.
Intatheli zindaba zithi ziqhubekela phambili zihlukuluzwa ngesikhathi kuqala i-lockdown lapho eziyithoba minwe mibili zibotshiwe, kwathi ezinye zahlukuluzwa ngabezomvikela kwaze kwangenela idale lomthethwandaba selithe bengahlukuluzwa. Umphathintambo wogatsha lwezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthi uhulumende uqakathekisa ukuthi intatheli zindaba zisebenze zikhululekile zingahlukunyezwa, kodwa kazange atsho lutho ngemisakazo yezabelo. Kunjalo nje bakhona abafuna ukuqala imisakazo yezabelo, kodwa uhulumende kakenzi isimemezelo sokubanxusa ukuba baphanyeke amaphepha abo kuhulumende ukuba bathole izichenxe zokusakaza. Laloba bengathola amathuba, intengo efunakalayo yokuhlawulela la ma license iphezulu kakhulu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kulesi sabelo, lanxa uhulumende sithi uzathumezela abafundi ingwalo emakhaya, iningi lithi lokhu yikubandlululwa kwabafundi bemaphandleni ngoba kumele baphiwe amathuba alinganayo lalabo abasemadolobheni. U-Albert Ncube usipha lolu.
Abazali esiqoqele labo bathi lanxa besekela inyathelo likahulumende lokuthi izifundo ziqhubeke ngesikhathi kuvalwe ilizwe ngohlelo lwe-lockdown, bakhathazekile ngendlela uhulumende afuna ukuqhuba ngayo lolu hlelo ngoba luzadala ukuthi kuphumelele abafundi abasemadolobheni kumbe abaphuma ezimulini eziphakemeyo kuphela. Abogatsha lwezemfundo bathi amalungiselelo okusungula uhlelo lokuthi abafundi bafunde ngomsakazo kanye lomabonakude we-ZBC kumbe ngezincwadi asekuzinga eliphezulu, njalo akusensuku zatshwala ukuthi uhlelo lolu luqalise. Kodwa iningi labazali lithi lokho akusoze kwaphumelela emaphandleni ngoba umsakazi we-ZBC ungabahambe endaweni eziningi kulesi sabelo, njalo zivele ezinluthwane izakhamizi ezile msakazi emakhaya. Sizweni umbono kankosikazi siphathisiwe Nkala wesiliwe enyakatho yeGwanda.
Kuzo wami uyikuthi yena uhulumende uzabanikeza yini abantwana iyo amaradio lawo imizwi wonke, ngoba imizela amaradio vele imlutshwane. I-ZBC iyahlupha ukubamba, siyithola nzima vele isikhathi esiningi. So esingakwaziyo ukuthi nxa esithi kabafunde ngeradio i-ZBC umsakazi wangikhona lowo, bazabe uzayenze njani ukuthi wonke umntwana afinyelele.
amazwi akhacizelelwe ngukosikazi Thando Mawube Matana Ngombe eningizimu yaseGwanda. Yena odwa ukufunda ngemsakazo lokhu kuzadala ukuthi abafundi bemadolobheni behambe phambili kwezemfundo kulabo emakhaya.
Duko lwethu luba sekuthini? Abethu abantwana bazasalela emuva ngoba nxa kuyikuthi izifundo lezo sizabuya ku-ZBC phansi ngapha kithi i-ZBC ayibambi ngendlela ecacileyo. Kube kanti njalo futhi bona abantu abalama-radio balutshwane, bathi lalabo abalawo umlilo wokuwasebenzisa uyahlupha. Le hlelo lwama-newsletters luzaba lokunzima ukuthi afikiswe kule indawo.
Lanxa uhulumende sithi uzathumela abafundi bemaphandleni ingwalo zokufunda ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe, unkosikazi Juliet Ndliwani wenhlanganiso lelamalungelo abesifazane e-Women Development Association of Zimbabwe, i-WDAS, uthi iningi labantwana emaphandleni lihlala labo gogo abangasoze benelise ukubancedisa kwezemfundo.
Lokho kuyake sekuyandisa lokho esithi thina i-marginalization of ama-rural areas, ama-rural children. Abantwana bevele besalele emuva ngokuthi vele izikolo azila material ekwanileyo ukuthi bafunde, azila ma-teacher qualified ukuthi bafunde kuhle. Kutho ukuthi abantwana vele ababe bethuthuka ngabe emadorobheni abemakhaya belokhu besalele emuva. Sizwela kakhulu umntwana oyinkazana.
Unobhala jikelelo wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association ZIMTA, uMnumzana Thabson Nganunu Sibanda, uthi sebeveze ukukhathazeka kwabo ngaleli nyathelo kuhulumente.
Simazisile njalo umongameli ukuthi lanxa nje umbono wokufunda lokufundisa namagagasi ungumbono omuhle, uhlupho yikuthi uphathisa kuphela labo abavele ezimulini eziphakemeyo, ube usuvalela phandle abampofu.
Umsekeli kamphathi ntambo wezemfundo uMnumzana Edgar Moyo uthi abazali kumelanga bekhathazeke ngalolu hlelo ngoba uhulumende zathatha amanyathelo afaneleyo ukuze abafundi bemaphandleni bengasalele emuva.
Kubuya kulabo mhlawumbe abangala signal, imaterial ezaprintwa ivele isilungisiwe siphelile iredi. Okubambileyo nje kwakhathesi ukuthi ama-printers amaningi ngenxa ye-lockdown leyi ngabakho emsebenzini. Siphezu kohlelo lokuthi khona kukhethwe iprinter, then leyo material izathwalwa-ke isiwe kuma-districts. Wona la sikhangela ukuthi khona uhlelo olunjengalolo lwe-printed material lungadingakala kakhulu, bese kudistributhwa-ke khona le through izikolo, kodwa kukhangelwa ukuthi abantu bangasondelelani.
Kusenjalo umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Kembo Mohadi ongumgcini sihlalo njalo iqula ledalele ephalamende elilwisana lomkhuhlane we-COVID-19 usevenze ukukhathazeka ngokusilela kwempahla zokuzivikela esibhedlela esikhulu seGwanda okulakho ukufaka impilo yabonke engozini ngalesi sikhathi kulwisana legciwane le-coronavirus. Ngaphandle kokusilela kwalezi mpahla, uMohadi uphinde wathi ukusilela kwabodokotela kanye lezimoto ezithwala izigulane ama-ambulance lokuzitholakala kwendawo yokuhlola leli gciwane kulesi sibhedlela ngezinye indubo okumele zihlolisiswe. Uthi njalo uhulumende uzimisele ukulwisana lo mkhuhlane oqhuqho othubulela abantu kulo mhlubulo.
Malaria vele isihlala silayo, especially in low-lying areas. It's not only lapha eGwanda, but akusho ukuthi asiyilwisi. Vele umkhuhlane siwulwisa nyaka yonke nje, kungaba lezulu nje yaba khona emalaria, so siyabasulisa lalawo. Ukuthi nje lo nyaka kube kuningi kakhulu kuhlanganele COVID-19, so ama-resources akhona sekukhanya azani siyanivele kuto okunye sisendlekuni bela kunjani.
Sebengamathumi amathathu lane asebetholakale bele gciwane le-coronavirus kuleli labulala abane. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda.
Balingali tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama uChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa loMnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa.
kwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga kakhulu ukwamukelwa ehlelweni lwe-Studio 7, ngibingelele futhi abalaleli bohlelo.
Umbuzo wami wakuqala ungasitshela ukuthi kuhamba njani khona ngapho e-South Africa nxa sikhangele uhlelo lolu olokuvalwa kwelizwe. Sizwa kuthiwa inhlanganiso yenu ike yapha uncedo izalwane zeZimbabwe ezihlala khona ngapho e-South Africa eziswelayo. Ungasitshela ukuthi ngobani abaphiweyo njalo libapheni?
Thina njengeZimbabwe community in South Africa sanelisile ukuthi sincedise imuli efika 120 ebesibanika khona igrosa encane, besibanika i-5 kg yempupu, i-750 ml ye-cooking oil, i-2 kg i-flour, i-2 kg irayisi, sibanika le ndumba zesitshebo, kanti le 5 kg flour esibanika yona. Lokho yikudla esikuthole ku-African Medallion Group, osomashishini abasincedisileyo. Siyazama kakhulu ukuthi sibe sikhulumisana labanye osomashishini, bengto businessmen, labo mama baku-business ukuthi basincedise ukunikeza izalwane zaseZimbabwe ukudla. Okwakhathesi silabantu ku-database yethu abafika 1250 asebesithintile, besitshayela besithi bayalamba gabalanto yokudla. Okwesibili, sincedisile kakhulu abasebenzi abarejistwe nge-UIF, ngoba ekuqaliseni uhulumeni we-South Africa ubengani kacaci kuhle ukuthi baphiwa yini imali. Kwakhanya ukuthi kuphiwa kuphela abasebenzi abazalwane ze-South Africa imali ye-UIF, kodwa siyathaba ukuthi nxa umuntu e-applya online khathesi sekuvuma ukuthi afake i-passport number yakhe la ethole usizo lwe-UIF. Siyakwazi ukuthi abantu abaningi lokhu besidinga ukuthi sibancedise, kodwa sithanda ukutsho ukuthi thina njengeZimbabwe community in South Africa kasilakho ukudla lathi siphila ngokucela. Khonokho esiyabe sikutholile yikho esizama ukuthi sikunike abantu, yikho sinxusa amahlaba ezulu ukuthi lapho esikhona kasiphanene umakhelwane engalali ngendlala wena ulele udlile.
Ngamafitshane nje ungasitshela ukuthi injani impilo yezalwane zeZimbabwe? Sizwa kuthiwa inengi lithwele nzima ngoba liphila ngokuthenga lokuthengisa ezitaladeni ulona ilizwe selivaliwe. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Kunzima kakhulu ezalwaneni zaseZimbabwe ngoba siyakwazi ukuthi abanengi bayathengisa emgwaqweni, abanengi basebenza emayadini okuthiwa kusemakitchini, abanye njalo basebenza imisebenzi ema-restaurant lama-security. Ama-restaurant avaliwe, kutsho ukuthi abasebenza ema-restaurant kabaholi. Abaningi bangikhona futhi kababhaliselwanga i-UIF, okwenza ukuthi kube nzima ukuthi bathole uncedo ukuthi njengoba kuyimpela nyanga ukuthi babhadale lapha abahlala khona. Sikhona apha sisevalweni olukhulu ukuthi abantu bakithi imali yerenti bazayithatha ngaphi. Abasebenza bengama-security iningi labo kabasebenzi ngoba iindawo eziningi zivaliwe. Singazi njengoba namuhla kuqale unumber 4 we-lockdown okuthiwa kuzavunyelwa ukuthi kuvulwe ezinye indawo. Sisazokuzwa next ngevikelizayo ukuthi kambe ngabe imanga kamafemu avulileyo njalo bangabe bebanengi yini abasebenza kuma-security abazabuyela emsebenzini. Labo abasebenza ukuthengisa, yebo yebakhona abalutshwana abathola ama-permit okuthengisa, kodwa abantu njengoba bengaphumeli kakhulu phandle balutshwana abantu abathengayo, ngoba futhi abantu kabalayo leyo mali yokuthi bathenge mhlawumbe imbhida kumba amatamatisi ukuthi bayepheka ngemakhaya.
Hayi, okokugcina ungavalelisa abalaleli.
Siyabonga kakhulu kuba khona ehlelweni.
Lo-ke bekungumnumzana Nqabutho Nicholas Mabena, umgcinisihlalo wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. Ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kuvikezayo. Lilayo.
Ugcweleyo Siyabonga Albert, luyalandela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Siyalamukela kweziphathelane nabesifazana nilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa ngegcikwane le-coronavirus. Sihlaziya ukuthi izibonelo zokuthi umuntu olegcikwane leli yiziphi, kanye nokuthi kuyini okufanele akwenze. Sixoxa nomongikazi ongathandanga ukuzibetha ngegama.
Ukuvikela i-coronavirus abantu kumele balandele iziqondiso zabezempila kahle. Ezinjengalokhu ukuthi abantu kumele bangasondelelani ezitolo, ezibholanini lapho kukhiwa khona amanzi, ezimoteni abazigadayo. Njalo kumele bahlale begeza izandla ngaso sonke isikhathi besebenzisa isepa. Nxa belungisela ukupheka, besefuna ukudla, lanxa bevela sebenzisa izambuzi. Abenelisayo kumele basebenzise ama hand sanitizers ukugeza izandla, ukule alcohol engange 60% kusiya phezulu. I-alcohol butshwala buyabe phakathi komuthi lo. Kumele njalo bagqoke okuvala amakhala esikuthi ngama face mask nxa besiya ezindaweni ezilabantu abaningi ezinjengasezitolo ukuyafolela impuphu. Konke lokho kuyayenza ukuthi kube lokuvikela. Izibonelo zalo mkhuhlani ukuchisa umzimba, i-temperature ifika ku-37.3, kumbe wena muntu uzizwe nje ukuthi uyachisa, ukuphefumula kanzima, ukukhwehlela, ukuqala kuluphepho lomileyo, kugcina sokuluphepho oluthambileyo lukhupha isikhwehlela.
Esingathi ngama-symptoms okuthi umuntu uselegcikwane leli emzimbeni, yiziphi?
Umphimbo uyababuhlungu, umzimba ukhathale, uphelelwe ngamandla. Ungashawa likhanda, kumbe lazo zonke nje izibonelo zomvimbano ezinjengokuthimula lokuvaleka amakhala. Ukuvikela kakulula ngoba abantu abakazwisisi lokho esikuthi i-social distancing, ukuthi bahlalele khatshana lakhatshana okulesilinganiso esile 1 meter kumbe 2 meters behlukene ezimoteni, ezitolo laphandle. Le self-isolation enziwa i-lockdown leyenziwe nguhulumende, abantu kabakayizwisisi kahle ukuthi bahlale ezindlini. Okunye njalo kwenza ukuthi i-self-isolation le ibe nzima ikusweleka kwezinto eziqakathekileyo ezinjengempuphu, ichukela, lokuswela nje okokuzilibazisa ezindlini. Yikho kwenza ukuthi abantu baphume phandle baye ezitolo bayedinga abangane, ikakhulu abesintwana, abantwana bezikolo bayaphuma phandle kakhulu bahlangane, bese kuswelakala leyo kuyabe sithi social distancing.
Kwabasebenza ezibhedlela ke njengani, liyathola na impahla ezeneleyo zokuzivikela?
Ezibhedlela okokuvikela kulutshwane kakhulu, kudalwa yikuthi imali yokuthenga lezi zinto kayikho kuleli lizwe. Njalo umnotho welizwe nje uvele uphansi, kawuniki ithuba lokuthi abantu bathenge ngokwaneleyo izinto zokuzivikela. Abahlolayo abantu phandle bafanele bahlale belakho ngoba abantu sebehlolelwa phandle bengakangeni esibhedlela ukuthi babonakale ukuthi balawo lowo mkhuhlane. Kumele bahlale ke begqokile lezo zimpahla zokuvikela ezinjengama mask, ama COVID suit, lokunye nje. Kodwa belaphayo abanye, nxa abantu sebehlukanisiwe laphana abangalali ugcikwane, kakudingeki ukuthi bahlale begqokile lezo mpahla. Abasebenza ezibhedlela ze-isolation, ama-infection disease hospitals, yibo abayidingayo leyo mpahla ngaso sonke isikhathi. Ngokunjalo lokhu eyiswelakala, kodwa uhulumende uyaqakathekisa ukuthi bona bathole masinyani ngokushesha lezo mpahla. Bayazama ngazo zonke indlela lanxa nje kulokhu esizinlutshwane. Yebo, bayatholakala abanye abalegciwane ezibhedlela ngesikhathi khonapho behlolwa, bagcine sebe-isolethwa ke sebehambisa kwezinye indlela. Yikho okwethusa amadokotela labongikazi ukuthi ukusweleka kwempahla lezi kungenza ukuthi ukumemetheka kwegcikwane kube lula.
Lowo ngumongikazi osebenza esibhedlela esizimeleyo, i-private hospital, ongathandanga ukuzibetha ngegama.
Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, uhlelo olufanayo oluphathelane labesifazane.